uChamisa owethule umbiko lo namuhla uthi usefuna ukuphendla ezinye indlela zokukhulula eZimbabwe athi kalisasebenzeli uZulu uthi kuzwisa usizi okwenziwe nguChabangu labanye bakhe abaxotshisa amalunga eCCC edalele eParliamente lamakhansili kwaqhutshwa ukhetho lwamabhai elections okwavinjwa amalunga lawa lamakhansili ukuba ancintise
wonke nasi tathula mashoko ekuti tavakuvhura nzira itsva gwara idzva mafambiro matsva tinoona kuti panga pachiita musikanzwa tinoona sokuti pari kuitwa mahumbwe
sikubonile ukuti vandlaleli sesezandleni ezimbi kakhulu iseli hlutinwe libandla leZANU-PF libambisana labantu abangamahlongandlebe abantu esingabaziyo abafuna ukuthi bona bebe lombuso ezikhwameni zabo ngakho ke sithethele sinqumo ngoba sesibone ukuthi asiyindawo xa ukuthi kusenzakala lokhu kubandla le-CCC esikwenzayo sikufaka ezandleni zikankulunkulu njalo sibone ukuthi sizaphumelela ukuthi sikhulule ilizwe leZimbabwe ngoba leli lilizwe lomuntu wonke hathi elibandla leZANU-PF
okwamanje sekulungiselelwa ukuba kuqhutshwe olunye njalo ukhetho lwama-by elections olukhangelelwe ukuthi luza kwenziwa mhlaka 3 Nhlolanja lonyaka sekuvinjwe abanye njalo ababekudalela eParliamente lamakhansila ebandla le-CCC ukuba bengancintisi kukhetho lolu uChamisa uthi kusobala ukuba i-CCC isingenwe ezimpehlane ezibambisana leZANU-PF ngakho ke sokuyisikhathi sokuchiya ibandla leli isikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi ukhuluma kabanzi ngodaba lolu
sizakhomenza zakhipha statement the writer anti just happened processing and consulting standing up
with the kodwa obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF umnumzana Farai Marapira uthi uChamisa nguntando kayiphikiswa
ZANU-PF don't traditionally take interest or take notice of what occurs in opposition circles, but of this we have to take note because the occurrences that have been happening in the opposition since our August elections last year have been causing a lot of national problems in the sense that...
Sina njengeZANU-PF asithandi ukukhuluma ngalokho kwenzakala kumabandla aphikisayo kodwa ngalokho sithi obekusenzakala kubandla eliphikisayo bese kudala inhlupho eziningi lapha eZimbabwe ngoba amaZimbabweans babuyelile njalo kumabhai elections amabili ngenxa yokungahleleki kwebandla eliphikisayo
ilunga lebandla lezaphu umnumzana Matthew Sibanda usola inyathelo elithethwe nguChamisa esithi isinqumo sakhe asiveli ebantwini ayebamele ukhetho oludluleyo
ngombono wami ngibona ngathi uChamisa akwenzileyo ukuthi achiye ibandla le-TPC ngibona ngani ngezinye indlela kutshengiswa nje ungabi lesibindi ukuba ligwala lokuba ngumkhokheli uyindoda engumkhokheli kwenza unganiki abantu ithemba ngobukhokheli bakho ngoba into eqakathekileyo ukuthi ma ungumkhokheli ulida abantu kumbe ibandla uhlangane lebandla lakho liqale libonisane uqale ubhode ilizwe lonke ubone uzwe ukuthi abantu bathini bakubonisa njani hayi khona ukuphoma uvuka uthi sitshiya uyafana lamanje azalibumba ibandla kuzayenza abantu bengabi lesiqiniseko layo ukuthi umkhokheli oqobo oqondileyo leqiniso
olwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele uthi akuba mangalisi
ngathi sikhayelelwe ngabantu abaningi eva kwengxabangxoza yathi senzakala okuye kwenzakala ngendlela kwenzakala ngakhona ngesikhathi sikamonzora sokuyinjayelo njalo emabandleni ebandleni opposition zakithi ukubana upresident mangayichiya ibandla ihleli idilike
isikhulumi selinye icele ele-CCC elikhokhelwa nguChabangu umnumzana Alfred Ziruthwe uthi uChamisa ligwala elehluleke ukumela abantu
uchiya kukaChamisa isikhundla kutshengisela ukuthi ungumuntu ongelaqiniso kutshengisela ukuthi ungumuntu inkokheli ekade ingekho ready ukuthi iphasane labantu sithathe uzibuse eZimbabwe utshengisele ukuthi yena ngumuntu oselfish ukuthi yena nxa kungahambi ngendlela yakhe akulanto eyenzakalayo kangcono kuyekelwe
umabhalane wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi kuyadanisa osokusenzakala ku-CCC.
Okwenzakala ebandleni le-CCC yethusa kuyadanisa ukubana odengumongameli avuke nje esesithu setshiye ibandla.
Akwaziwa ukuba uChamisa uzasungula nini elinye ibandla ngesikhathi kule mibiko ethi amakhansili amaningi kobulawayo aselobele umabhalane omkhulu wedolobho leli esithi asesuka ezikhundleni zabo kulandela okwethulwe ngobekhokhela ibandla lesisisi. Ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.